umuntu ogalulayo uyavavelela sengitsho lakuyo inqodi. Luqondile ebantwini abathwele nzima njengabantu baseZimbabwe ngoba intanda nephela iyamukela ingabe yini eyabe ikuphiwe ngobana abazali bayo kabakho. Ingayekela ukwenza njalo ingafa ngalolo suku kathi bingabamba umoya okwensukana ezithize mhlawumbe ozekuthutshe okunye okungcono. Inani leli lezigaba zelizwe hayi angikhona ukuthi sibili abaningi bazazuza kodwa ke kakufanani. Baningi abantu kulezo zindawo njengoba ilizwe lonke vele lidinga ukudla. Kodwa ngiyabuyela kulelane lokuqala ukuthi abantwana bomnyanga bavele baqathelana ingqondo lentethe.
Zikhona ezinye yini inhlanganiso ezincedisayo okuthi ukuthi zingaphathisana laleyi kungaba lomahluko omkhulu.
Kuzadaleka umehluko lalezi ezinye inhlanganiso lanxa sezilutshwane ezisaphathisa abantu ngobana udubo lolu selithethe isikhathi eside. Lokoma lokhu abantu bengavuni lutho emasimini, lo mbhuqazwe lo owe-COVID uvalela abantu ezindlini okutsho ukuthi ubuya ngabe uyakhwela, uhulumende kalalutho ngitsho leziphaleni, lalaba babenika uncedo abanye baba madolonzima uswela imali, abanye njengoba lo hulumende ngathi uyabasongela, kodwa bona babasasele, sekutsho la i-social welfare. Bangabambana le-USAID kuzadala umehluko
emphakathini lapho kukhethwa kuhle yini ukuthi ozathola ngulo ongasoze athole ngulo.
Naso ke inkinga sithandekile lamahlaba ezulu. Nxa into le ingabanjwanga kahle izabe iyisakavukela umchulo wesidwaba okukhulunywa ngokuphela ukuthi bakhona abanye omazibeka. Abathi lanxa sokubuya into enje, babe sebethatha into le bayiguqule, bayingenise ezikhundleni zabo abalazo ezombusazwe. Aluba into le yenziwa kahle, kungela ezepolitics phakathi, kuzasiza kakhulu. Kodwa ke, kulabanye abacabanga ukuthi bona yibo kumele benze konke okwenzakalayo ngoba nabe bandle libusayo. Lo uzibani kabamthande lanxa engabe gogekile lanxa intandane yeyugogo wakhe uyisemkhulubani abakiwe basekele ibandla leli elingayisilo elibusayo. Yiko lapho uzaphamaniseka khona. Ngakho mina ngombono wami ngithi aluba bonabo abaletha uncedo bayazihambela bona bahlangane mhlawumbe lamakhansila labasobhuku labalisa. Bangcono ke labo nxa kuhlangene bazikhethele bona babeke imigomo abayifunayo ukuthi bafuna ukwenzakale lokhu lalokhu lalokhu. Babe sebekubuye uluhlu lwabantu mhlawumbe nxa isikhathi sivuma babahlalele phansi bababuze bona abanikazi boncedo babe yibo abazikhethela abantu. Kwazi kwathiwa abantu kabakhethane kulokwethuselana lapha emakhaya, kulokuzondana, kulokuxabana, kulokubandlululana. Akusoze kuyenda kuya endaweni ukuthi kusize abantu ngacina kudala ingxabano ezinkulu kakhulu ebantwini.